Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kuMfumfu 2021 muKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe izani.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose 192 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula 4,000 elizweni, 4,648, kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi kulabedlula 100,032 asebehlolwe kusukela ngaleso sikhathi batholakala belegcikwane le-COVID-19. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 100,125,000. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 100,125,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu, 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye, 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe u-Ezra Jesus Banda exoxa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona ina zange ibe khona
ngayo ngayo la.
Akula muntu ofa ngayo ngayo.
Hayi,
zangifika. Lokugula zange lizwe.
Akasezwa nje ukugula esibhedlela khona ukuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga.
Hayi, seKariyama.
Oh, Kariyama.
Yeah.
Kodwa zange likubone le.
Hayi.
Vele loko twa ama mask hayi zange lezi.
Hayi,
lifaka na mapolisa kuphela.
Ha, ama mask sasifaka.
Hayi, ngiyafaka ngoba ngarithi yachisa.
Yachisa nje. Kodwa la uthola selahlatshwa.
Yeah.
Lahlatshwe injection leya.
Yeah.
I vaccine.
Yeah.
Okay. Amna nje abatonga le midi phela lo kana kubulala
nomuntu. Ngathi bayo wazinga nje azvita oke ngathi ngathi watobela mulawo.
Eh?
Ngathi watobela mulawo.
Ekuqala labantu eBhinga uhlelo Zimbabwe Today asiqoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le VOA Ndebele. Ibandla le-MDC Alliance lithi eleZANU-PF liqhubekela phambili libavimba emaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano lozulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF abencediswa ngabanye abadlela nalo hulumende. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Loku kwenzakale ngesikhathi lumemetheka udlakela emasingo lapho umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ebhodabhoda kulesi sabelo ekhuluma loZulu. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yokuxhumana yeTwitter othi kuthunjwe abanye babo egudu abatshaywe ngabacathengelwa ukuba ngabalandeli bezanu-PF lapho uChamisa akade lomhlangano lezakhamizi. Isikhumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponyati uthi akulambiko oveza ukuba kuthunjwe u-Arnold Batirayi lo-Admire Mfamba egudu. Kusanda kwenzakala phose okufanayo eNamwana Goth Point leBikita lapho uChamisa avinje khona ngabasekeli bebandla elibusayo. Omele ibandla lezanu-PF umnumzana Patrick Shinamasa uvumile emhlanganweni ekhuluma lentatheli izindaba ukuba abasekeli bebandla elibusayo bavimbe uChamisa ukuba akhulume labo ngenxa yokuba ibandla le-MDC Alliance bathi lalethela eleZimbabwe izijezo zenotho. Ekhuluma ngesehlakalo esenzakele namhlanje umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe ibandla lezanu-PF liyesaba uChamisa ngoba uthandwa ngabantu.
We, the MDC Alliance and the Progressive World and Civic Society, we unreservedly.
Njenge-MDC Alliance siyasola okwenziwe yiZANU-PF labantu bayo babhidliza isekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni semashwingo.
Pertinent issues with the community.
Umafa uthi ibandla leZANU-PF kalisoze liphumelele kulokhu ngoba uZulu weZimbabwe uyamethemba uChamisa njalo nguye yedwa ozalungisa ukuhlupha abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba weZANU-PF. Singakhumbula bake bazama ukubulala ubaba uNkomo ukukhethwa luka-1980 khonale eMaswingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo umsekeli wohlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZANU-PF uthi akunadlakela eZimbabwe.
Hayi vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobudlwangudlwangu.
Engcweti kwezombusazwe uNkosazana Patience Sibanda okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esinzima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZANU-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe emaswingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 xa efuna ukuthi kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZANU-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwenzela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano olungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu. Ukuthi ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama political parties amatsha, yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke kuthi ukuthi isi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi lomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho luzayo, bachithekene bale, abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni, okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawo amabandla ngaphandle kokuthi-ke abambane. UZulu wakithi-ke sithe nxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi ma kulo manyano kulo bumbano, yikho uZulu-ke akufunayo khonokho.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezi ZANU-PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babele ama-terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority ngeyokuthi bakhiphe izano. Then from there basebekwazi ukuthi izano nxa isiphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyele amaphathi nabo ngendlela ade kungama-structures angkhona. So it's the only, I think it's yinto e-right ukuthi sibili bayenze. Although i-MDC phela mbonani siwine about 5 times ama-elections, noma nje bengakazi banikwa i-chance. So because of that, ama numbers lawana, ama elections lawana, they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi amaphathi wonke angahlangana abese siba against iZANU-PF, kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwaniseki ukuthi arigwe, vele babengasakwanisi ukuthi bawarike. So yinto eyenza ukuthi khona at least nga ukuthi amaphathi zahlangana. Njalo inkokheli zamaphathi wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance, iMDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela iMDC ukuthi kumele ukuthi emathebheleleni ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe, kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo. Kusenjalo iCouncil yakoBulawayo yemukela izipho zendawo zokulahlela izibi ezamabhini. UBathobile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yebele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa koBulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hatshi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane, uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku-15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane wona lo cancer of the breast kungelambadalo. Kube kathi ngokufanayo sixwayisa nge-cancer of the cervix, the cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, isana press injection, family planning, amaphilisi awe-secure anathwa ngomama abamunyisayo, i-loop liyabe lukuthola mahala, le mfundiso nje yonke le mibuzo elilayo, wozanini sizo xwayisana sindawonye.
UGwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho-ke uZulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balo mkhuhlane wonalo. Yikho umkhuhlane umemetheka, abantu bethathe isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council, we do ama-examinations, singahlola sesukurefera kuma-organizations esisebenza nawo abaza kusapota.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakoBulawayo wayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital, ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
IZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala. sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo ikansili yakoBulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane le Bulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane le council ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi zizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe Clean Box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-Clean Box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje uhlelo lwabesifazana asiduzeni bomama. Sikhoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 nokunye okubhekane labomama. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona nomongameli Joseph Biden ngobudlelwano belizwe leKenya leMelika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzaxoxisana nalo Biden ngezombusazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eleChina lithi liza kwenza lokhu nxa kungeladlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. URia William Nyuyada odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isicoco esilohlonzi lonyaka ese-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uyayuda usebenza kunhlanganiso ye-Crowned Women South Sudan. Imota yosaphethe isikhundla somqoqi wenhlelo zebandla le-MDC Alliance kuhlangothi lwabatsha uMnumzana Lovejoy Chidengu ibikwa ijawe yagqekezwa ngabaqojengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kogudu esigabeni seMaswingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaya kwezimota ezikhapha umkhokheli we-MDC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu solutshiya abantu bezibuza ukuba kusiya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Joyce Ngwenya endawonye lolandela ezombusazwe uMnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kuzoba nzima baba kusho ukuthi kulolu khetho lwalo ngoba makathi sisasalele nearly 2 years ukuthi siye kuma-elections, so uqala ukuba no-violence enjengaleyo kusho ukuthi siyayifakalesa esikhathilesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla atshengisa ukuthi akasimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna umsebenzi wabo udlwangudlwabo kakhulu ibandla elibusayo. Singazi le bandla eliphisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathi-ke lalo eliphisayo alikho msulwa la kakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kuqhetho sosondela sosoba seduzane sosebenza vota.
Ye, Mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ngasikhangele sokwenzakele?
Ya, aphele kwakatesti nje angizwa abaningi besithi khona umkhankaso singasiqalisi, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-Izizarendezimba ziyokuhlupheka okuningi kakhulu. Abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-MDC laba lezi mali zakhona akula. Ibandla elibusayo kuyaxatshana naphakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle. So yikho ngibona ngathi okwakhathesi ngiye abantu bengakhuluma nhlaba
abakwazi lokhu nje kuyathengisela nje ukuthi ye akwabule kuqhuba kwengqondo mayelana nezozuzo i-violence kwamudlwana kodwa asike sithi kuzakwenzakala ngoba asikangeni.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Ye, kungaba njalo baba, ngoba iqiniso ikhona ukuthi i-ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni. So ma sebethola ibandla eliphikisayo, ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu. So ma besethuka bazorejectha ngokwenza ukudlwangudlwangu, bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini balo, ngoba bayazi ukuthi ma-MDC ingafika emakhaya abantu bemakhaya ma bengayithatha i-MDC bayivotele i-ZANU PF kuyabe kuphele ngayo ngoba yona igcile emakhaya. So i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo and they are not convince abantu base udlame of which into embi kakhulu kodwa kuyathengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi i-MDC ikhampeni emakhaya.
Ye, Mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibona ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe, ukubona njani wena
phela? Phela siyazi ukuthi singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek singaze sinandelele i-public media i-ZBC ama-colleges izinduna kungathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kuyithanda ngenxa yokuthi bona vele bayabathi edown
Mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye, amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo, kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukaChamisa analo ebantwini bakhe, ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu sisuka kukhetho oludlule luka-2018 ngendlela okwabhodlwa ngayo nakanje basathembele kuye. So lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu, i-MDC alliance, but athi ibandla likaChamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kutshontshela kwe-ZANU PF lilakho kunqoba.
Wena ke Mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Kanti madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF ayivele yayizayinqobe i-MDC. Siyakwazi khona lokho konke. Okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe i-ZEC uPriscilla Shigumba uyahlale phansi labantu be-ZANU PF sebeqoqa khona ukuqhila. Esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazilungisise, ngibona ngathi ngoba phela ngathi siyazi ukuthi ama-indoda ama-polling station bebebhayiza nje ama-police stations abaningi bebengayikhona. So amanumbers akhona ayabe emaningi, kuzahlupha ukuthi i-ZANU PF iqine, kodwa ukuqoba i-MDC alliance kayinqobi ngoba inqobile, iyabe inqoba ngoba i-ZANU PF iyabe ilenhloni beyisesaba ukugqila.
Mnumzana Joyce Ngwenya, yingcwedi ecubungula ezombusazwe, bexoxa endawonye lolandela ezombusazwe, Mnumzana Cassius Mpofu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Lemelika lizaphathisa abohlobo lweRohingya kwele Bema labaphandle kwalelo lizwe ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane ele Bangladesh. Ekupheleni kukampandula omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule lamazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abeRohingya ngemali engamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye 1.5 billion dollars kusukela ngoncwabakazi womnyaka ka-2017 ngemva kokuba abesiRohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni leCox Bazar eBangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni seBema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho uAmbassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-Ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende wele Bangladesh lozulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lwemelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakwele Bangladesh. Kumbiko ophathelane lokwengezelelwa koncedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olwe-State Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakwele Bangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kwele Bema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye nokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko oyethulwe nguhulumende wakwelemelika. Singakehlukani isihlobo, wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungelamhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngiGibbs Dube.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.